sendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi akusilo qiniso ukuthi kule mali entsha ezethulwa ngenyanga ezayo, kodwa abazokwenzakalayo bathi kukhona ukutshaya amanzi.
Ngenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli, so bengenza i-announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubu.
Imizamo yokususa umongameli welemelika umnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili.
Manje kwalo nyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno, so wayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela.
Izakhamizi zenkayi ziyakhuluma ngodaba lokusilela kwemali lokunye okubakhathazayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uZulu kumele achaye indiva amazwi athulwe ngumcebisi wakhe umnumzana Eddie Cross awukuthi ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liza kwethula imali entsha ngenyanga ezayo. Umnumzana Cross olilunga lekomiti yabacebisi bakamongameli kundaba zenotho ubetshela umsakazo weZBC Izolo ukuthi iyeza imali entsha ngolwezi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umnumzana Cross ukhulume lokhu ezimele, ngakho uthi uZulu kamelanga akulalele. Lanxa kunjalo umnumzana Mangwana kazange awalandule amazwi kaCross. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye useke watsho ukuthi uhulumende uzakwethula imali entsha umnyaka ungakapheli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kujera wambuza ukuthi ulubona njani kahle kahle lolu daba.
Indaba le emali entsha iqale umnyaka lo oqala usakhumbula ubaba uthi enda i-BT esithi yena i-RBZTV print imali. So sesiwuzwa futhi ukuthi kukhanya ngani kungaba le mali ebuyayo ngoNovemba. Kodwa ngokubona kwami indaba ekhona yokuthi u-Eddie Cross ukhulume engakazuzi clearance ukuvela e-Reserve Bank. Kodwa kungaba le qiniso sibili ukuthi kule mali abayihlelayo abafuna ukuthi ibuye lapha anytime soon.
Nxa kunjalo bakufihlelani pho?
Babe bengafuna ukuthi abantu labana igilamkhuba lezigeleke eqe eziyenza ungalunganga zibe kwazi kulesikhathi ukuthi kungaba le mali ebuyayo. Umbe baya bengalungiselelanga ukuthi imali ibuye, so kungenzakala ukuthi amalungiselelo akapheli, so bengenza i-announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubu.
Ukhona ukuletha imali entsha le kuzanceda uZulu weZimbabwe ngandlela bani? Luzaphela yini udubo lokusilela kwemali?
Nxa kuyikuthi asila production enzakalayo lapha elizweni, nxa kuyikuthi akula Zulu elizana elilomdumo lapha elizweni, nxa kuyikuthi i-politics zethu azilunganga lapha elizweni, angibona ukuthi imali entsha izaqeda udubo esilalo. Ngoba udubo esilalo yokuthi imali leyo izabuya iphume ebhenki yehluleka ukubuyela futhi ebhenki. Yilo udubo esilalo le mali ekhona khathesi. Ikhona imali eningi kodwa ukuthi iyahambela outside ama-banking channels. So udubo esilalo yokuthi singenza njani ukuthi imali ebuyayo kumbe imali ekhona ihambe isebenza ama-banking channels, asho ukuthi siyayithola esikhwameni zabantu makhaza.
Ukuba lesisindo khona singabona yini isi siba lesisindo esithe xaxa nxa iqathaniswa le dola lemelika.
Angiboni ukuthintsha konokho ngoba isisindo esemali enjengeZimbabwe uhambelana le production kumbe lezinto esisithengiselayo phandle kwelizwe. Nxa kungatshintshanga lokho, nxa singela ma-products esiwathengisa phandle kwelizwe, akumelanga sikhangelele ukuthi imali yethu izaba lesisindo esikhulu kakhulu. Sizala sigukudeka ngoba akula production ezakalayo, so sitsho ukuthi abantu bayabethenga lokuthengisa imali athi izinto ezibambekayo.
Hello-ke, ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 esePretoria eSouth Africa. Iningi emaphandleni lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngenxa yendlala, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukumiswa kohlelo lokuthenga impahla ezitolo kusetshenziswa amabele, kukanti labagugileyo abasatholi usizo lukahulumende. Ngakwelinye icele, intengo yokudla ezitolo iqhubeka iqonga mihla ngemihla, zona iziphala sezibethwa ngumoya ngoba isivuno salonyaka besivele siyingcosana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxele uNkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT, owayengukhansila kaward 3 emlume khonale enkayi.
Indleko zamabhasi kunzima sibithi ngokubana kathesi ukusuka ewadini yami kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 bond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yami usiye inkayi center yi-30 bond. So kulobunzima obukhulu kakhulu, le mali yakhona njalo ayitholakali, kunzima kakhulu. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi 10 kg, khona ngoba i-10 kg i-50 bond. Ngiyengangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente enkanye, ngiyengangena ezitolo enkanye ama ecotech abasathathi kwezinye isitolo. And la bani bona labo abantu abangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali nakunika i-cash sesithi half half. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake u-120. Yibo ubunzima osobukhona.
Kuqala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abasethola impahla izitolo, lokho elukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babe sithi ngama-pros. Lonyaka kakula uhlelo olunjalo, akula ngoba abantu vele bazilambela. Babengani batholile, babegijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele, kubeka ungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno. Lo wayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela. Aye GMB abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadethu akhatshana, uyasuka uqonde ukuyalala khona kwenze ukuthi lawe uvuke uthenga. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana enkayi. So kusithi ke bengabuya bona la bezothengisa selevela uthenga khonapho, sele sibhadalisa igogoko eli-160 bond, igogoko elilodwa. So then ukugayisa i-$5. Ngikhuluma nje kathesi ithukela i-40 bond, i-cooking oil 2 litre i-50 bond. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje izasibulala nje. Ngikhuluma nje kathesi silezalukazi lezi ezizuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23, lokho ezigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu, akula madona ngenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka. Lokudula kwezimpahla, impuphu 10 kg sithenga 50 bond. So umuntu vele uyabe engelayo yena leyo mali ukuthi athenge.
Uthe abagugileyo abasatholi ukudla, kungani njalo babe kuthola ngaphi?
Kade babancedisa i-social welfare. Okwakhathesi angisakwazi ukuthi kati ongabe sokubambile kuyini ngoba lokho begcine ukuthola ngoJuni.
Lo ngunkosazana Brenda Moyo, isiphathamandla sebandla. Ngiyaxolisa, nguBrenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT owayengukhansila kaward 23 emlume enkayi, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le enkayi. Agesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezizalwane zakwele Zambia ezimbili ezigalule zafa emfuleni uZambezi ezilithumi lambili azazakali ukuthi zingaphi yokugoqela ezeZimbabwe kulandela izulu lesiqhotho eline eBinga. Abantu laba bebesesikepeni esibikwa sitshaye idwala sabhewuka. Iphephandaba lebulembo lezimlive.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele otshekitsha ukuthi bangene eplazini likankosikazi Grace Mugabe eMazowe. Leli phephandaba lithi lokhu kubonakala njengokuphindisela ukwenziwa unkosikazi Grace Mugabe ngoba wala ukuthi umkakhe angcwatshwe eHeroes Cape eKhaya eHarare wayengcwatshwa ekhaya. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp.
I've never seen ama failures anjengabo Mnangagwa lo Mthuli Ncube. Ah, these guys babehave ungani abafundanga. I don't know ukuthi omunye kuthiwa ngu-professor of what. Uyehluleka uvele angikwazi ukuthi wenza yini i-finance ngakwazi ntoni. It is lapha abantu sebethwele nzima eZimbabwe bakithi. Kodwa-ke angiboni sifika kuJanuwari beloko bekhona laba bantu bazaphuma kuphela. Ngiyabonga.
Enyani mphakazi ngokhawunda sibanda lapha eBotswana. Mina ngiyajabula kakhulu manje ngizwa kuthiwa umntakankomo besithi khona. Ufuna amathambo kayisa gejo asiwe ekhaya ngelikho esasikuchilo lathi lokho besivele siyakusapota sibili, siyakusapota abantu babakusapote sibili, sifuna umdala gejwe alethwe ekhaya gejwe ngamakhosi awezanu vele ngawerhulumente ngoba le package kankomo thina vele azange sayizwa ukuthi unkomo uthe iphuma wani iphakeje enganani. Umgabe sizwile uthe lanxa etshaywe ngekhu kodwa waba lenhlahla wanikwa 10 million iphakeji esiyizwile enye sakwazi yahamba ngodlu ngaphandle. So besifuna sibili umdala ageje sibili asikokuzila kuzile njalo siwumhlolo kuyakwaniseka. Umuntu uyagejwa nxa engangcwatshwanga kuhle uyafela kwelinye ilizwe nanxa singamathambo anjani uyagejwa vela asomhlolo. Umdala ageje lathi siyamfuna ekhaya kabuye kithi labantu bakiwa lapho.
Livuke njani basakazi labalaleli uthokazi jikelele bakethi ntike mfaku wami umbono ufakazipha aboroni benginombono engiwubona usungani usukhona lapha laye lakuwasaphu phezulu lapha umbono wokubani singabantu besindebele xa siqinisile ukuthi sikhathele ngezenzweni zabantu laba sikhathele ngohulumende lowo wezano owasihlamukela ngo-1963 wasijezisa wasifaka ubunzima obukhulu ukuze ufika lanamhlanje likhuluma kuntu walisa wonke ani kwenzima ofake ezona p f yikho umgabi onguye wabisa lobo bunzima qala uyetshengisela ukuthi kaso hero utshengisela ukuthi vele kasoqhawe ngempela vele wayengasoqhawe. Sifisa ukubani ngakuyangena engqondweni zabantwana bakankomo nalaba abathi basele bephethe izaphu babonisane unkomo mafuyane bonke abantu besindebeleni basiphume eHeroes bageje baphume isale ize kumbe isale ilabantu bakhona ngale ngasesishonini abantu besindebeleni baphume baye emagumeni abo. Onikita omangena siyacela kubani sibili nqabe sizwa abantu abayihloza abantu akuphakameni ke sitshengisele ukuthi siyangaphi sifunani sazondani kwini okwasihlukuluzayo abathwalwe kungangcono bayenkulumane lapho kulele khona amanyama qhawe ezipha khona siphumenini ebantwini labo ke sibatshengisele ukuthi abasenza khona kababe ngayizi izinyamazana babesenza abantu. Ngiyabonga hlobo zami, ngicela ngathi sibili ngangena ezinhlizweni zabaningi
lapha eJohannesburg isifiso sami ukuthi ngayo uhulumeni kaMnango wakho uyabambana lomnumzana Chamiso MGC ilizwe liqhubekele phambili kulokuthi abantu beqhakathekise ubukhulu babo lamabandla kumele beqhakathekise impilo yabantu ngaphandle kokuthi behlangane la mabandla amabili besebenze ndawonye akulanto ezalunga eZimbabwe. IZANU PF ayina solution kodwa MGC solution ilayo.
Linjani mthokazi omuhle, hayi thina siyaphila noma nje izinhliziyo zicabanga emuva ekhaya ngendlela esihlupheka ngakhona shwa esiqedana iminyaka leminyaka sisemazweni abanikazi benhlupho esazinikezwa ngabasibusayo. Hayi kunzima, impilo inzima shu.
Linjani Studio 7 labalaleli be-Studio 7? Hayi mina igama ngukabadela kancube lapha seJobheki, but ngokuzalwa umzalwa elufani lapha, but ngakhele ebhinga lapha esibila u-4. Mina kusenhlizweni yami lapha ngakusho ukuthi iZANU PF thathe izinto zikamgabe wonke ezingaphandle kwelizwe, imali leyo ithathe ifake into yelokho ngisayisho namanje. Ngabe bayithatha le mali le yonke ithengise lezindlu zonke, thathe konke nje bekuthengise benikeze abantu abahluphekayo eZimbabwe. Koze umgabe vele bezintshontshela imali for 37 years lezi elokhu ebusa ezithathela imali. So kungaba kuhle ukuthi ama-assets akhe angathathelwa wonke, angavusa i-economy than ukuba lokho belwisana bakhuphula izinto ukudla emashophu kuyakhuphuka, kutshula yonke into abo 300%. What abantu bangikhona imali bengayiholi, plus le mali yangikhona ingekho elizweni. Babengathatha yonke i-property yonke kamgabe bezofaka elizweni, i-economy izovuka. Then uMnangagwa kayeke uhamba esiya emazweni erobha abantu ngesikhava sakhe lezi esithi eZimbabwe yonke into i-right. Akulanto e-right, ama-sanctions lana afakelwa bona. So why bengafuni ukuthi bevume ukuthi baba wrong? Because kubulala thina manje. Bona ibaba wrong abavume ukuthi ama-sanctions lana bona bezethule bona, bengafuni ukuthi ekhutshwe ama-American kumbe ama-British.
Siyabonga nabalaleli bethu labo ke kade besipha imbono yabo okusezinhlizweni zabo, abasithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Imizamo yokususa uMongameli Donald Trump welemelika esihlalweni kusetshenziswa umthetho we-impeachment iqhubekela phambili. Izolo wayengummeli welemelika elizweni le-Ukraine uMnumzana Kurt Volker uphe ubufakazi phambi kwedalele The House lapho athe igqweda likamongameli Trump uMnumzana Rudy Giuliani wayephiwe imbiko yamanga iziphathamandla zakwele-Ukraine ezacelwa nguTrump ukuthi zidinge okungangcolisa omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli uMnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wamisa uncedo olwalumele luphiwe iUkraine andubana lidinge okungabhixa udaka uBiden. UVolker ngowakuqala ukupha ubufakazi kudaba lolu olukhangelelwe ukuba labafakazi abaningi abazabuzisiswa ngamakomiti edalele ephalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uMnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaTrump.
Mbona ngathi kuloko ungathi kuthathe ezingathi kuyamgombolozela ukwedlula any other time, ngoba engibona ngathi sibili, ngibona ngathi kubi sibili kulaphana engathi uvusana lo reporter lwana phambi kwabantu. Ambona ngathi hayi kungathi kakumhambeli kuhle sibili, kungathi kufuna ukumthandela siyokwinto kwakhona.
Ye, siyabona ukubana iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela owayengummeli wele Melika khona le e-Ukraine obesipha ubufakazi, ubona ungani abantu abanje bengapha ubufakazi kuzangezelela yini kumbe kuzamgezisa izandla zakhe zisale sezimhlophe?
Kuye kuzakuya ngokuthi bakhulumani bona bofakazi, kodwa ke mbona ngathi okwenzeka konkona yena lo okuthiwa ngumphembe muntu lo whistleblower ngibona ngathi wakhuluma izinto eziningi laphana ezigoqelayo ukuthi lanxa kuyikuthi abakuboni laba abanye engxenye bazagcina bekubona ngibona ngathi kuyathandela zilo kuyinto kwakhona ikuthi nje nongumuntu olenhlanhla yokuphuma kuthandelwe kodwa-ke kade singamboni kuhle sibili
ye kodwa-ke siyabona ukubana yena uyala elokhu eqinisa ikhanda lalokhu nxa ekhuluma uyakhuluma ukuthi khonokhu engakukhulumayo ngiyakukhuluma akuphinde futhi azakhulume lokuthi ele China kalicubungule uBiden engabe thembeni kani
hayi angithi vele xa ibhiza vele sifa liyaraha nambona ngathi kuraha mpela wendoda kodwa-ke nxa ngibona sibili hayi imichilo yakhona iyambopha sibili iyamthandela angingaze ngxenye kungalahleka bona ababambi imichilo kodwa-ke yona imichilo ingathi iyamthandela sibili umuntu oda ngamboni ukuphuma kwakhe la ngoba okwinto kwakhe kukhanya ngathi kudala nokuzange kube yinto okuthiwa khathesikhathesi bengilalele nje khathesi lapho omunye ecazisa lapha ngoloya lo ujuliana ukuthi wasuka nini wahamba nini waya khonale waphenduka wabuya lapha kuze kuze fika khathesi yinto endala esuka khona lobo 2016-17
Hello-ke ngumnumzana Raphael Mthombe nisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leTexas.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezishiyeneyo njalo wayetshaya lamarimba ethanda lokugida. Ucule imidumo eminingi ethiyeneyo waze wathi esesegoli wangena estudio lapha acindezele khona idlalade lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni.
Iye iye sanibonani sanibonani igama lami ngu-DC reggae artist kodwa elokuzalwa ngu-DC Sibanda mina ngiwasenkayi emchabi ngakhulela emzilikazi ngafunda njalo emzilikazi high school indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa i-KG Mafia we had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi that kwaito track yaba famous kakhulu
abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucinezela imculo yabo yokuthi itholakale ezitolo uDC kunjenje elakhe idlalathe alikatholakali ezitolo kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye
iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda on Facebook DC Sibanda and then on Twitter it's @1DC and then ku-Instagram nakhona it's @1DC ungithola lapho ongifunayo then i-number zami it's 078-573-9045 as if you are in South Africa. Thank you.
Dabuka omnyama bambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Africa emshishi emsawawa egoli yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi
abantu bona bayamukela kahle nje just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation ama shows we do in South Africa nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ngithole endaweni doing performances and nasezim ngobulawayo also been to the Seychelles the response is actually ngiyajabulisa kakhulu For the night you can call me your babe Give me your love We don't want no other girl We don't want no silly things I'm a hot girl
ngobunzima bempilo kweZimbabwe. Abahlabeleli abaningi beZimbabwe abasacathulayo kwezomculo balubhelisa eMzansi ukuyazama ukugcinezela imculo yabo. Bengafika eGoli badinga imisebenzi ehlukeneyo yokuthi bathole imali yokubhadala ama-studio ukuthi bacinezele ke izingoma zabo. UDC laye uziphandela eGoli. Igama lami nguEzra Jesus Banda. Bye bye.
African Queen ingoma ka DC Reggae. Yes, bongeke lo Ezra Jesus Banda osethulele udaba ingxoxo ke ayenze lo DC Reggae. Yes, lugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi akusiloqiniso ukuthi imali entsha izethulwa ngenyanga ezayo. Kodwa abazokwenzakala bathi kukhona ukuchaya amanzi. Imizamo yokususa umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho weimpeachment iqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe ekuseni njalo ngomvulo ngo 6:30. Igama lami nguChris Gandhi.